Siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 11 kuMfumfu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lezakhamizi elizweni lithi ukucitshwa kwamagetsi okwamahola amade inkampani yezesa sokubathwalisa amagabha avuzayo ngoba bengenelisi ukuthenga inkuni nsuku zonke, kukanti bengalamtshina yama-generator kumbe amandla e-solar energy abangasebenzisa.
Ongakhayalikota basaize ekuseni kusuyatshaywa fast ezintambama. It pulls into around 15 hours. Kuyathengisa ukuthi ayikwenzi nakukhona and wakhala la ngapha etown to the town dan kubo-3000 kufika le phandle nakubo-14 kufika lasekahani okanti sigala phela amagesi etown ayengahani.
Kweziphathelane labatsha sixoxa ngelanga lokunanza ukuqakatheka kwabantwana abangamantombazana emhlabeni jikelele ele-International Day of the Girl Child.
Ilanga leli liqakathekile sibili ngoba umntwana oyinkazana lokhe emele encediswe nguwo wonke umuntu umphakathi wonke ngoba kulesikhathi esidlulileyo sokuthi imfundo yomntwana oyinkazana ibingaqakathekanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lezakhamizi elizweni lithi ukucitshwa kwamagetsi okwamahola amade inkampani yezesa sokubathwalisa amagabha avuzayo ngoba bengenelisi ukuthenga inkuni nsuku zonke, kukanti le mitshina yama-generator kumbe amandla i-solar energy abalakho. Inkampani yezesa ithi uhlupho lolu lubangelwa ludubo olusedamu le-Kariba njalo lulakho ukuqhubekela phambili okwesikhathi eside. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyabulawa yiProgressive Residents Association.
Vela kuqondakala ishejiliyani khanye ngathi abayihloniphi ngoba indlela amagezi asehamba ngayo vele is out of this world. Okokuthi sibili abantu vela sisakwazi ukuthi kanti vele okwenzakala kuyini ngoba uyathi for instance ngawuni good example ukuthi there is an area in Geita on Wednesday amagezi ahambe kodwa past 5 ekuseni. Aza kuya ngo-8 ntambama. Then ngeSunday I can give you the same scenario lapha ahamba khona almost 12 hours. So ishedule yana ngingathila ilandela kathesi kuwesi ngoba ndiyokunanzelela ukuthi akwazi ukuhamba amagesi more than 12 hours engekho ngoba ungakhayalikota ba-5 ekuseni kusuyatshaywa 8 ntambama. It pulls into around 15 hours. Kuyathengisa ukuthi ayikwenzi nakukhona and wakhayela la ngapha etown to kule town dan kubo-3000 kufika le phandle nakubo-14 kufika lasekahani okanti kuqala phela amagesi etown ayengahani. So kuyathengisa ukuthi umumo wakhona hhayi awumuhle mubi sibili kakhulu.
Ezitolo-ke eziseduzane khonapho lawa ayacishwa.
Ye, abantu abaningi ani sebesebenzisa amade abantu basebenzisa ama-generator kodwa yebo e-CBD sibile fit center kanye hhayi akhanye ahlale khona but ngale kugcineni abantu abelezitolo khona ngale uzananzela ukuthi labo sokufanele bahlala bathenga ama-generator lezitolo ezingenge atabana kula bantu ababhuda abalani abantu indawo zonke lezi abaningi sebahlala ama-generator ngoba ungenza uba njalo bangagcina belahlekelwe izimpahla zabo ngokona kahle.
Sesikhangela khonapho kuzakhamizi lingathi baningi abalama-generator labalalokho kokusebenzisa amandla elanga i-solar energy.
Hhayi avele nxa bekhona balitshana kakhulu abantu abalama-generator yibona ababezitolo labo abazibela iy'mpahla zabo lezi zingawonakali but simile kuzakhamizi hhayi bayabalwa bantutshana kakhulu okuthi vele inumba yabo ukanti zine nxa ingaba-5 percentage ingaba yi-0.00 something abaphansi kakhulu abaningi abazihluphi ngakho solani bazisebenzisela amakhandlela abanye bethina sebebasemlilo phandle abanye sebebongukuhlala behlapha akuyela khona so yiyo sokuyi-attitude yabantu.
Akukho elingakutsho njengezakhamisi
lesingakutsho yikuthi sokufanele ukuthi thina singathi izesa njengoba phela unanzeli yathi senza lokuthiwa yi-prepaid uqala ubhadale sibona ngathi akukuhle ukuthi sengibhadele imali yami senhlafungela amagesi so-ke singakutsho yikuthi izesa sokufanele ukuthi donsa amasoli sibona ukuthi iyalingisa ihlupho lwayo lokuthi bisisidi amanzi e-Kariba asasehlile mbona ngathi asiyentwenhle ukuthi nxa umuntu ebari kohlupho sesisola umfula surely izesa ngaya kuplana kudala lokhu yakwazi ukuthi bazafika kulisitation abakile so-ke sikuthiwa yikuthi njengezakamuzi kwenzima nge-economy ekhona abantu bangenzani wakathesi futhi izesa njengekhampani iye ngabona ukuthi ngenzani ukuthi incedise abantu ukuthi i-service yabayi-providers ibe yi-service elengqondo.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi, siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende usekhuthazwe ukudingela uZulu olambayo ukudla ancedisane lenhlanganiso ezizimeleyo eziphansi komanyano United Nations zona esezicele uncedo lwemali engange $86 million ngeviki edluleyo. Abantu abayisigidi esisodwa lengxenye ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe babhekane lendlala embi elakho ukuqhubeka ngomnyaka ozayo ngoba izulu libikwa lilakho ukuba lilutshwana endaweni ezifana leMathebeleland. Untungameli inkomo yeStudio 7 uxoxele ilunga ledale leSenate uNkosikazi Sithembile Mlotshwa.
Indlala elapha iyamangalisa sibili ngenxa yokuthi vele azangasavuna abantu abazange bavuna amabele aphelele ekuqhahleleni azangakafake lutho kithi. So indlala elapha vele uyasuka lokuthi uyibabaze sithini besikhangelele ukuthi nga uhulumende indaba yakhe yokuthi abantu bazuza ukudla nje vele wazi ukuthi i-reading le-season 5 vele ayinazulu eliningi lona ize kube zibe lilutshwana ikhangela ukuthi imizamo yokudla izaba mkhulu kodwa-ke umangazayo ukuthi uyafitha abantu-ke bekuthiwa babuthane bezonikwa inkomitho erayithi and irayithi ivele ingasokudla esivele sikudla thina ukudikho esikuthembileyo sine sikuthembileyo impuku
liyake liluphathe yini lolu daba edalele ephalamende njengamalunga liza ukuthi uhulumende mizamo bana yenzayo ukulwisana le ndlala le
siyaluphatha kakhulu udaba ukuthi nxa uyi-opposition kwesinye isikhathi abantu nxa noma ukhuluma futhi ukhuluma into ezilengqondo ezilengqubela phambili kuyabe kungani uyachothoza kadeni faka umqondo ozasiza abantu ukuthi hhayi athi ngayi indaba lokungakwenzi ngalindlela phela lina elingama-ministers elilezindu zokuthi lilungise lokhu kudleleka ukukhulumisana futhi namanye amazwe ukuthi enana indlala ilungiswe kanjani ngoba kakhulu kakhulu vele khona mpinkamili leyi-reading yethu ifuna ukuthi kube la madama amaningi okuthi kuvunwa amanzi ukwenzela ukuthi abantu balime ngoba na manzi awezulu avele asizalisa ngemdala kokuphela kokuphela.
Ukutshisa khona kunjani? Ababona ngezomkhathi lapha bakhuluma ngokuthi abantu kumele beqaphele ngoba kuzatshisa sibili kakhulu, ama-temperatures azafika kubo 40 degrees.
Kuyatshisa okungazange uhlangane lakho, kuyatshisa okumangalisayo. Inhlanhla yabantu emakhaya ibiphike bavele baqhele ukusebenzisa izindlu zotshani, utshani bandise ukuthi kungathathi ukutshisa njengamazenge. Kodwa-ke ukutshisa kuyatshisa okumangalisayo manje nxa ufuna ukusebenza phandle ngoba kathesi isikhathi sokulungisa amasimu ufithe umuntu etshise waba mdambiyana engazazi lokuthi aqalisele ngani.
UNkosikazi Sithembile Mlotshwa lilunga ledale lephalamende idale lesenethi ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo yeStudio 7 esematopo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana sezithole indlela yokuziphilisa engayisiyo yokuqeda isikhathi esiningi idinga imisebenzi yezindlini. Abanye sebebone kungcono ukudobha lokubuthanisa amagabha ayenamnede besiyawathengisa kulabo abalenhlelo ze-recycling. Intathe yezindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Phakathi kwalabo abaphatheke emsebenzini nokudobha lokubuthanisa amagabha kulijaha eleminyaka engama-30, u-Ozias Ndlovu wenza izifundo zekolitshini le-yunivesithi kodwa uzithole phakathi komhlambi otshona ubhoda emavinkilini awedolobheni le-Gaborone kweleBotswana edinga amagabha amanamnedi alahliweyo. Konke lokhu wenza nje ngenxa yomlindo omnyama wokuswelakala kwemisebenzi kwele Zimbabwe. UNdlovu uthi wathola ukuthi umncintiswano odinga umsebenzi awubalekela ekhaya usukhona lesehavron esihlaselwe ngabeZimbabwe. Uthi yikho ekubona kungcono ukuthi adobhe lokubuthanisa amagabha ukuze aziphilise.
Into le umsebenzi lo wokudobha amagabha lo ungathi uyanceda kancane ngoba ungezelela imali emalini engiyitholayo. Le msebenzi engiyenzayo ngiyabambabamba ngiphinde ntobhela amagabha nalawo intengo yangikhona ingazathi phezulu uphele kwenyanga ngithola imali efika abo-2000.
Uthi usenanzelele ukuthi akukabi labantu abaningi ikakhulu abeZimbabwe asebeningene kuleli bhizinisi lokudobha amagabha ngoba kweminye imisebenzi sokuminyene ngakho kungela mathuba.
Ngabona kungcono ukuthi ngizikhethele umsebenzi onalo wokudobha amagabha ngoba indawo zonke kugcwele imisebenzi, abantu bemakhaya bafuna ama-piece job. Ngasembona umkhandla endaweni yonale wokudobha amagabha yonale akula congestion, sibalutshwane.
UNdlovu wesaba ukuthi njengoba beZimbabwe beqhubeka bengena kwele Botswana ngenani eliphezulu ichibi lingawoma noma ngasiphi isikhathi, kuthi kufanele aqale ukucabanga ukuthi ayenze njani ukuze amaqanda angabi sesitsheni esisodwa.
Into esengiyisaba ngalesi sikhathi ukuthi nje abantu bekhaya sebebaningi besiza ngapha bazabona labo ukuthi into le iyangenisa imali siyagcina sibesiza
imizamo kaNdlovu kanye labanye abadobha amagabha ingconywe ngabanye beZimbabwe besithi kutshengiswa kukhalipha ngesikhathi iningi liminyana ezitaletini zeHaboron zimele ukuphiwa imisetshenzanyana
abakwenzayo besiya botha izinto eziyabe zisebenzile ukuthi bezisebenzise kakutsha kimi kuyingqobekela phambili khona kuyana ukuthi kulokuthi bedinge imisebenzi lapha lalapha bekhona ukuthi bezisebenze siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe abanenye ngabantu engingathi thina ngesilungu baskill so zinenge izinto ababecaba ukuthi bangazenza ukuthi beziphilise
ukudobha nokubuthanisa amagaba ukuze asetshenziswe futhi i-recycling ayisiso sigaba iBotswana ebigxile kakhulu kiso okunikeza abafana loNdlovu ukuthi benelise ukuziphilisa okwesikhatshana inkokheli yedolobho leHaboron ikhuthaza kakhulu ukuphindiselwa nokusetshenziswa kwamagabha i-recycling kodwa abeBotswana bona badonsa inyawo lokhu sokukhuthaza abafana loNdlovu njalo kwabanika ukufaka isinkwa etafuleni ngingumathin ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabulungile Botswana.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngeselichiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo iStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudivana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo nkosikazi Nqobile Munzara sikhangela ilanga lokuqakathekisa umntwana oyinkazana ele International Day of the Girl Child. Ngiyakwamukela kuhlelo kosikazi.
Ngiyabonga Mthunga.
Liqhakatheke kangakanani leli langa?
Ilanga leli liqhakathekile sibili ngoba umntwana oyinkazana lokhe emele encediswe nguwo wonke umuntu umphakathi wonke ngoba kulesikhathi esidluleyo sokuthi imfundo yomntwana oyinkazana ibingaqhakathekanga. But siyabona ukuthi hayi laba bantwana abangamankazana kuyafunakala ukuthi bangene esikolo, kuyafunakala ukuthi labo bathole imfundo efanana labafana ukwenzela ukuthi baphumelele empilweni.
EZimbabwe uyaqhakathekiswa na umntwana oyinkazana amathuba akhe ayalinganiswa yini la mathuba atholwa ngumntwana ongumfana?
Mthunga ngiyabonga amathuba omntwana oyinkazana aseqhakathekiswa njengalawo amathuba abafana ngoba yabona kule constitution yethu entsha ebuyileyo leyo constitution ayihleli ukuthi umfana kumele kuthiwe inkazana kumele kuthiwe ithi abantwana ayihleli ukuthi ngumfana kumbe inkazana hayi iyabafananisa bonke iyabalinganisa bonke osokuseleyo ukuthi thina-ke esikuma communities sikunanzelele khonokho sibanike bonke abantwana abangama kazana labafana amathuba alingeneyo.
Laba bantwana abangamankazana bayakuzwisisa bayakwamukela ukuthi bayalingana nje labafana bangenza yilo bayini abayifunayo empilweni.
Ye Mthunga ungakhanyela kulamavili amavili amathathu adlulileyo benxusiwe e-University of Zimbabwe besihambile singamakhosikazi ayi-6 sisiyakhuluma sonke singamagqwetha sisiyakhuluma le-class ye-first year eyama-students ayenza i-law i-class le Mthunga ngingakhuluma ngithi mina bayi-131 in total but 70% ngamankazana wonke balama 15 points kusiya phezulu kutsho ukuthi lawa mankazana asebona ukuthi how izifundo ezazithiwa kudala ngezabafana labo sebekwanisa ukungena kuzo bengangena kuzo beyande bedlulise ngoba nxathi sithi 70% of i-class ekhona khathe se-use it ama-first year kulaw ngamankazana kutsho ukuthi lawa mankazana bakwanisa ukuthi bayenze izifundo ezinjalo.
Ukunhlanganiso yakho ye-culture ishoku lisebenza njani la abantwana bangamankazana njalo libaphathisa njani?
Kithi ku culture shock umthunga sibancedisa abantwana abamankazana ukuthi beqale bengabantu abazaziyo bebekwazi into abayifunayo ngempilo zabo njalo bebekwazi ukuthi nxa sokudlula iminyaka eyi-2 nxa sokudlula iminyaka eyi-5 ngizibona sengingaphi njengomuntu khathesi ongu-form 3 kumbe ongu-form 4 sibancedise mthunga ukuthi nxa befikelwa yizinto ezingabaphambanisa esingathi indaba ye-peer pressure bakwanisa ukuthi baphendule bathi hayi lokhu akungifikisi lapho engifuna ukuya khona lokhu yikho okuzafikisa yekela ngigcine ngesikolo yekela ngigcine ngamabhuku lokhu okunye ngikuthiye ngoba akusoze kungifikise lapho engifuna ukuya khona so siyabancedisa abantwana abangamankazana ukuthi babone ukuthi labo bale value labo bale future labo i-future yabo i-important iqakathekile kithi lapho eZimbabwe ukuthi siyabafuna sifuna ukuthi bebe khona bengaphanjaniswa izinto zomhlaba
abafana bona indima bana bangayidlala ekuthuthukiseni umntwana oyinkazana ikakhulu sikhangela emaphandleni lapha abantwana abalama abangathola amathuba alingana lamathuba atholwa ngumntwana osedolobheni
mthunga laba basemaphandleni bengakhangela ukuthi nxa belabanawa babo kumbodadewabo kumbe abangane abangamankazana kababahloniphe kababanika amathuba labo ukuthi bekwanise ukuthi bebe ngabantu phakathi kwama-communities laba bakiwo laba bangapha emathawni sibatshela ukuthi hhayi lokhu esikubona kuma-TV yokuthi kuthiwa umfana kanqobe amankazana ayisikho khangelelayo ebantwaneni abangabafanayo ukuthi hloniphanini amankazana labo libahloniphe khona nxa usukhangelela ukuthi usufuna ukuyakhumuzi hhayi labo bangakukhangela bethi hhayi luwe ngakwanisa ukuba ngubaba ongakwami
ungumkhokheli uligqwetha ufundile ungumuntu okhangelwa onconywa ngabanye abantu ikakhulu abasakhulayo umntwana oyinkazana ungamtshiyela waphi amazwi enkuthazo
mthunga umntwana oyinkazana ngingamtshela ukuthi mina impilo yakho isezandleni zakho izinqumo zakho lama-decisions ozawayenza khangela impilo yakho le-tomorrow yakho ukuthi kusasa kwakho ufuna ukufika ngaphi yonke into ozayenza kusukela namuhla kusiya phambili kayiyengezelele ukuthi ufike lapho ufuna ukuya khona akulo omunye umuntu ozakuncedisa kukho konke khonokho ngaphandle ukuthi wena kuqala ngawo ukuthi wonke ama-decisions owayenzayo katshengisele ukuthi ungumuntu ofuna ukuphumelela empilweni
hayi bekukuhle ukuxoxa lawe kuhlelo nkosikazi Munzara siyabonga kakhulu
siyabonga mthunga
vele lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo nkosikazi Nqobile Munzara igqwetha njalo engumkhokheli wenhlanganiso yeCulture Shock asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale
ekuvuneni lingabakhohlwa abahlakulayo ukulima kupheli ekuphakuleni ningabakhohlwa abageza izitsha lingadli amasilincisabelusayo funabaziyeke zilale egangeni lingabakhohlwa abanqekuza amakhanda likhuluma funa banikine ngokuzayo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwelani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa
ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela iningi lezakhamizi elizweni lithi ukucitshwa kwamagetsi okwamahola amade inkampani yezesa sokubathwalise amagabha avuzayo ngoba bengenelisi ukuthenga inkuni nsuku zonke kukanti le mitshina yama-generator kumbe amandla e-solar energy abalakho uhulumente sekhuthaze ukudingela uzulu olambayo ukudla incedisana lenhlanganiso ezimeleyo ezizimeleyo eziphansi komanyano we-United Nations silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.